Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesibili mhlaka 6 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo besisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo le.
Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa nokusiza uzolo ngalesi sikhathi sokulwisana naleli gcikwane.
Sikhuluma ngezikole eziningi azilawa balethi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili.
Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantu babo ezikolo. Udaba lweholo labo luze lulungiswe. Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili 7898 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Inani lasebesile kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6424 labulala abangamakhulu edlula amabili 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,518,662 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lasikhombisa 36,921. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,533,953 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,044,884. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula ezokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo beZimbabwe ngoba beyibo abaningi abaphatheke kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi isikhathi sokulwisana le-COVID-19. Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo owenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele Studio 7 ukuthi kungelani lokuthi abatsha elizweni yibo abaphazanyiselwe impilo yilo mkhuhlane, yena ujabuliswa yikubabona bephatheka kunhlelo zokunceda uzulu ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo Michael Ove we-Studio 7.
Hey, abantu abatsha ngokunazelelwa kwami bathintakale esigabeni esithile, esigabeni sokuthi abantu abatsha abaningi bazisebenza ngabantu ababambanisayo. Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo besisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo le. Okwenzakeleyo ngalokho kugcine ukuthi abantu abatsha abaningi besebengasatholi okokutsha, abasatholi ukuthi bathole indlela yokuthi bayezibhedlela bayethole imithi nxa begula, bese bengasenelisa ukuthi bathole ukudla, bese bangasenelisa ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenze ukuthi bakhathazeke emoyeni. Kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane nabantu abatsha, sisebenzelane nabantu abaningi ukuthi konke lokhu kungabahlukuluzi kakhulu abantu abatsha.
Bengicela ukuthi utshele uzulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I'm for Bulawayo ngathi khona ilengata ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Sila logatsha lele sithi biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso ikangikhalenye inhlanganiso kuthiwa yi-TIBA ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-test, i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale sithi RDT. Beni khonapho futhi ku biomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. So olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokho ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change, lapho esikhulumisana labantu sisibazisa ukuthi kanti vele COVID-19 kuyini, kanti vele COVID-19 singayilisa njani, kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke ama-mask, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha bavolontiya ukuthi baphathise lapha nalapha nalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Culture Park basukumele phezulu base baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abatsha eLobhengula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi hey bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu nalokhu nalokhu, but njengabantu abasha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abasha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulala, lokuthi likwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayo impobulayo kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Sigciba ingxoxo yethu, bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abatsha engingakutsho ukuthi hey madoda namantombazane, into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu. Abantu abatsha bakhangele, bazikhangele bona, bazikhangele phakathi, bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele bezikhangele njengabantu abantu ukuthi hey siyakwanisa ukuthi simelane lo mkhuhlane we-COVID-19.
Lo umnumzana Thando Lenkosi Nkomo oyinhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame kancane ukuthumela abantwana babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Besithi ngoba ukuqhubeka besiya ezikolo kungenababalisi kubafaka engozini yokuthelelana lula umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo ibimunyethwe encwadini yabo yokwazisa intatheli izindaba loZulu okuphuma emhlanganweni abawungene lohulumende womvulo wokuhlaziya inkinga ababhekane lazo njengababalisi ezigoqela olweholo ongasaphumanga lesinqumo. Ababalisi bachaya phansi ngenduku besithi kababuyele emsebenzini uhulumende aze azinikele ukulungisisa udaba lwezikhalazo zabo ezivalisa iholo elinganeliyo kanye lempahla edingakalayo yokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Wilfred Nyathi uchasisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kubazali.
Uhulumende kakasilaleli ukuthi esinikeze imali engayenza ukuthi sibe lamahlabuzane okusebenza. Sikhuluma kanje izikole eziningi azilababalisi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokho esenzekelela isiya phambili. Bazali, asenzeni ukuthi sigcine abantwana nezempilakahle, bazafunda imali ngabakhona kubabalisi.
Umnumzana Joseph Spanda wasemzini weRugare ongumzali uthi okwenzakalayo kubuhlungu ngoba kubuyisela muva imfundo eZimbabwe yona ebinconywa umhlaba wonke eminyakeni eyedlule.
Hayi, okunye lathi sizazama isikolo lazo zingakhuluma, zingacommunicator lathi zisitele lapho ezifuna uncedo khona, sizame lathi njengabazali ngoba abantwana phela ngabethu, siyafuna njalo ukuba baphephe kulesi sikhathi esinzima.
Kodwa uBishop Raymond Mpandasekwa wasechinoyi usola uhulumende esithi kunje uZulu ongumyanga esethwele nzima ngokuphindiweyo.
When the bishops questioned the capacity and emotional stability of the government,
ngesikhathi ama-bishops ebuza ukuthi ziphelele yini kulabo abaphethe ezombuso. Setheswa umlando wokuthuka abehofisi kamongameli. Ababusayo bathethiswa mihla yonke, bethukwa ngabantu abakhuluma mahlayana bengasihloniphi lesi sisekelo sombuso. Abantwana kabayi ezikolo ngaphandle kwabalutshwana abalenhlanzi. Abagulayo kabelatshwa ezibhedlela, kodwa inkokeli yethu ibona inhlelo yazo zilungile. Yibumpuputhi obunjani lo?
Esethula umbiko wakhe emngcwabeni kamuyi uBrigadier General Rufus Chigudu eNational Heroes Acre izolo ngomvulo, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukuba into zonke kwezomnotho zihamba ngendlela.
We are enjoying a balanced budget.
Sesizibona izithelo zebudget ezinhle. Siqhubeka sisehlisa indleko eziningi, kusitsho ukuba izimali eziningi seziqondiswe kwezokuthuthukisa umnotho kanye lezokulungiswa kwempahla.
And gainful production.
Iningi labantwana libonakala lizidlalela emaklasini lasegumeni lesikolo, kumbe behlezi duzane laduzane kungalandelwa iziqondiso zokuvimba ukuthelelanwa igciwane le-COVID-19 eze-social distancing bengagqokanga lama-mask. Inhlanganiso ezikhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana ezikolo kwamanje ngezibalisa eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe Teachers Association, Zimbabwe National Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, le Zimbabwe Rural Teachers Union. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, lakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Iningi labo lithi lilokhu lingakatholi uncedo lwemali abayithenjiswa ngukhulumende ngesikhathi ilizwe likuhlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Selokhu kwavalwa indawo zokuthengisela ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, abaphila ngokuthengisa basebenza nzima ukuthi baziphilise. Iningi lithengisela endaweni ezinga vunyelwa ngukhansili wakobulawayo. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi semagwegwe kobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi basebenza nzima ngoba betshona bedlala umacatshelana namapholisa.
Impilo sinzima kithi njengamavendors ngoba indawo esasithengisela yizo kathe siloke singakabiselwa, ezinye vese zahle zavalwa kwathiwa sisathengisele khona sizadingelwa ezinye izindawo. Kodwa ngiyamangala ukuthi wayi into yangikhona lokhu iphuza ngoba thina siphila ngokuthengisa. Xa singathengisanga kuba nzima ukuthi siphile ngoba akula enye i-source of income esilayo. Lokho yikho sokudala ukuthi sigcine sesithengisele emgwaqweni. And kulobunzima esihlangana nabo kakhulu emgwaqweni ngoba makhokhoba babesihlezi ibhobho. Nanku kathe sinamapholisa abesihlezi ibhobho ngenxa ye-COVID.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi i-council isiqale ukunikeza abantu incwadi zamalayisensi okuthengisa.
Yes, zwile sokuthi sokuvuliwe ukuthi abathengisayo bahambe baye apply la license okuthengisa eDarkmoor laphana kumgwaqo Patch Street. So nxa bekhona abafuna ukuya apply abahambe khona phana, kodwa esizwileyo ukuthi lokho kusebenziwa ngama sites awuhambi nje wonke umuntu, bayanikana amathuba okuhamba khona ngale.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uvu Vumelana londiweni.
Ikansili isiqalisile ukunika ama-vendors ama-license. And nxa sesilama-license, kutsho ukuthi lathi sesilemvumo yokuthi sithengise khonokhu esifuna ukukuthengisa singela kwesaba ukuthi whether siyabanjwa ngamapholisa or whether amapholisa kamasiparadi akhona ukuthi asigijimise lapho esithengisela khona, uhamba ngamawadi ngamawadi.
Ukansila ka-Ward 1 koBulawayo, uMnumzana Mlandu Ncube, wazise ukuba ikansili yenza iphutha yaphuza ukulungisa indawo yabantu abaphila ngokuthengisa.
Indawo yabantu laba abathengisayo sithanda ukuvuma lapho esayenza khona iphutha njengomunicipal. Saphuza ukuba sibalungisele indawo zabo eziqondileyo kwakumele sizilungise. Lokho kwabangela ukuswelakala kwezimali.
Umsekeli wesikhulumeli sekansili uNkosikazi Bongiwe Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi basadingisisa kulabo abakhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zabathengisayo ukuthi ikansili sihambe yafika ngaphi emizameni yokubaphathisa. Ngesikhathi sisiya emoyeni, imibuzo le ibingakaphendulwa. Ungxoxiswano eyenziwa yiStudio 7 lomphathintambo okhangele amabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ngaphambilini uveze ukuba imali le ibanjwa lugatsha olubona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu, ethi njalo njengokuzwa kwakhe abugatsha lolu sebeqalile ukunikeza lolu ncedo kwabanye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ne-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove. Umongameli Donald Trump wele Melika uphindele esigodlweni sakhe ese White House izolo ngomvulo ngemva kokuhlala esibhedlela okwensuku ezintathu eselatshwa inhlungu ezilethwe ikwehlelwa yi-COVID-19. Izisebenzi zesigodlo sakhe ezimbalwa lazo zifunyenywe zile gciwane leli, sokusele amaviki amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli luqhutshwe. Oncintisa emele ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli eMelika, uMnumzana Joe Biden, uchasise kabanzi ngohlelo lwakhe lokubamba ngamandla umuntu wonke ukuthi nxa esiya emphakathini agqoke imask, ikakhulu kuzakhiwo zikahulumende. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze labezindaba emsakazweni we-NBC News izolo ntambama. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welemali, uMnumzana Ba Ndaw, usekhethe amalunga kahulumende wakhe angamashumi amabili lanhlanu, 25, iningi labo kuyiziphathamandla zebutho ezinika izikhundla zaphezulu. Lokhu ukwethule emsakazweni kamabonakude elizweni lelo. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezi zimali ungananzeli ilizwe lakithi, ama-price bese ngathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile ikakhulu nxa ukhanya lapho samaphilisi anjengawosinkwa ompuphu o-cooking oil njalo njalo sibese sithi ke lazo izinto ukuba khona zikhona ema-shops kathesi kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kwasokusele khona inkuni emashelfini ezitolo imali yakhona yiyo abantu abangelayo abantu kabala mali izinto baya bezibukele bexhoza indenda bezikhangele zikhona phana ema-shop yebo ye le exchange rate liyakhuluma ngayo okwakulezi nsuku isistebhu sibili ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars besingathi local currency khonokho ke kuliqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khonapho i-local currency yebo sesilayo izim dollar sitholakala lemabhenki ngikhuluma nje namhlanje ningayithatha sibili ku-ATM ama-20 ephuma laphana i-maximum baya besithi 1000 ngeviki
umnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu
lanxa nje ama-exchange rates engahlani kangako kungazani nje intengo lazo zimile le ntengo elokhe zolokhe ama rates ama kubo 80 something yebo siwabonile emile kuzokusela ngoJulayi kuze kube manje kodwa akukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono yikho kulohlupho khona umkhonomo usuyenze i-safe dose ukuthi ngesilungu safe dollarization into zonke sezithengiswa nge-US dollar langamarandi kwezindawo so kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izimdola kumbe i-RTGS
asizweni umnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kamnumzana Ncube
nxa sikhuluma nge-democratization laphana kusuka kungani kuthiwa kakucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo ukuze ilizwe njengobe sitshiwo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumente abona ngazantwa kahambisani lazo bayabotshwa sibabonile abaningi besemajele lapha amajaha enjengabopelishi no obani bani besemajele laphana sikhuluma nje kathesi akhona amajaha lokho esabaleka lapha omzaca ohanana labanye nje so kudemocracy laphana ngasithika ibhoxi lakhona hayi kusasilela kakhulu ku-international relations hayi sibona ngazanthiwa kulezi nsuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso owadlulayo sezinganeno singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe infrastructure development yes ayiboni senzakala khona ngale endaweni ezisempumalanga kibo Bedbridge kusiya kibo Harare emgwaqweni yalungiswa kodwa ungakhala ngapha emgwaqwe yakithi yabo Bulawayo Kezi Bulawayo Matopo Bulawayo Mkayi Bulawayo Cholocho hayi lokhu kunjalo lathi siyafisa ukuthi ungasigijima siya kibo Cholocho sigijime lathi ngamathuleni laphana siya kibo Kezi kube ngamathuleni njalo njalo even ngasiya kibo Mkayi laphana sesidiniwe ngamagodi so khonaphana la ibhokisi lanazalitshiya linjalo i-social service delivery yela iphosa izame nje khonokho ukuthi siyazibone even i-social protection abadala emakhaya baholisa impuba baholisa umumbu even emadolobheni nje khonapha sesike sabona kodwa kuye kuqhutshwa kakhulu ngama-NGOs so lapha singathika nje ukhwethu esingathi uyihafu kwi-economic stability hayi sokungakhwela kuphela ngenxa yokuthi izikolo sezivuliwe mhlawumbe ngama-fees i-public expenditure kayitsho ukuthi abantu sokumele balambe so laphana lako siyavuma sithi kule public expenditure equnyiweyo kodwa-ke ungananzela sibona ngantiwa kulesinye isandla esisuka sibhode ngale sidonse futhi khonokho kabe ungantiwa kuseviwe ngoba ezilongi izisebenzi zikahulumende zikhala ngendlala zingaholi thina kithi i-public expenditure ukuqunywa kwayo kasikubone ezilongi abantu bedubeka bengakwanisi ukuthi bafinyelele imithi ezibhedlela budget surplus izisizwa ngawo nsuku zonke ukuthi hayi laphana kule budget surplus but sesizibuza ukuthi jese plus ngiyani abantu bona balamba njalo bedubeka imithetho njengabo phosa laphana hayi siyavuma siyakhitshwa sibili wangena omoya laphana labo ayipha lapha sebakhitshwa hayi konkana ke izinto eziliqiniso lako siyakuthika futhi okulibhosi lokathi hayi ube khuluma iqiniso umnumzana Ncube
umnumzana Sibanda uyagcizelela
siyabona sibili ama-political reforms akhona ophosa labo ayipha sebe repealiwe esithemba ukuthi ke inyathela elilandelayo bazaqhubeka besenza ke khona lokho asebekwenzile ukuthi kutshintshe impilo zabantu makhaza imiholo yabantu ihambelane lentengo. Sibona ngani into ayikhulumayo yonke nje ilihaba, lanxa kulaba babe bebalile iyabe ikhanya iliqiniso, yikho usuka kungani kuyaxaka khona khonapho.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eningi lezisebenzi zikahulumende likhalale umsebenzi ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo, labanye bekhala ngokusilela kwemisebenzi.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Bayakhala abantu ngokuvinjwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, othi lokhu kwenziwa phansi kweziqondiso zokumelana lokumemetheka kwegcekwane le-COVID-19 elizweni. Ake sizwe uMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dan Moyo webandla le-MDCT, lo Mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF bexoxa lo Gives Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxe yini. USithole usungula lingxoxo.
I-constitution yethu i-very clear. Chapter 7 we-constitution uyachaza ukuthi kumele kuniswe njani le-electoral act. But mina ngifuna ukukubambela from i-constitution yenahwayi. We really talk about into kuthiwa the adults universal suffrage and equality of all. Ngakho ke abantu kusama sesikhanyela abantu beZimbabwe ngihlezi nginje ngakukuthi kulomuntu engamkhethayo, umuntu wami lo engamkhethayo uzesusiwe, ngizamelwa ngubani kusasa? Angithi ngaso kunjalo shuwa into esenzakala nje uyazama zwane elizweni akuncedi ngalutho lo, kusisele emuva kakhulu, into edanisa kakhulu eZimbabwe.
Ukuthi wenga singathi bephula ngumthetho ngokwethula isinqumo sokuthi kumiswe ukhetho lolu,
amanzi ukuthi wathatha ngaphi lami nginje. So kuyangehlula ukuthi ngichaze kuyukuthi ngoba khangele nje sihlezi singabantu eZimbabwe sisebenzisa i-constitution ukuthi yena u-vice president uzathatha ngapha amandla okuthi aguqule i-constitution adeclare yena ngokwakhe ukuthi hhayi akunama-by-elections azayenzakala. Shuwa into edanisa kakhulu i-democracy
yethu ngendlela ethusayo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ama-by-elections amisiwe kodwa siya-understand-a i-reason yakhona ngoba igciwane leli le-COVID silibona lilokhe li-spreada and therefore ma kuyukuthi i-reason yakhona ikuthi ba-protect-e abantu ukuthi abantu bengabanjwa leli gciwane, I think he is necessary. But yes, we are talking about the government government representation here, even corner here, parliament to be made. So the sooner we go in the local, we still have known for Usu Chile.
Babu Chuma, one can adjust.
Yeah, sure, I'm
demo. I swear the Chuma. Yes, I want to go to my by election as MC.
Sesikuthole ngenjodo somali lona akuna lento olohlolo phumayo vele olungabe lusebenze uhulumende. Akula nto embi ngokuthi uhulumende abe lama statutory instruments okuguida izinto ezinjengazo nalezi, ngoba i-pandemic leyi asiyonto e-affecta iZimbabwe kumbe iZANU-PF kumbe i-SDC, yinto e-affecta amazwe wonke. Ngakho-ke kusafuze ukubana abantu bekuzwisise ukubana kumele kube nemithetho ezayenza ukubana into leyi isiphunyuke mhlawumbe ingasibhelizi njengalokhu esikubone ikwenza kwamanye amazwe. So konke lokhu kuphuma ngento le yi-free planning yabona ikophe lamakhiwa ngabe sithi kona prevention is better than cure.
Lapho sizwe uMnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, uMnumzana Dan Moyo we-MDCT lo Mnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, bexoxa Dokip Stewart Studio 7, uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa nokusiza uzulu ngalesi sikhathi sokulwisana negciwane leli. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame ukuthumela abantwababo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.